Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatheleli thuba lokubonga uJonga Kandimiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo ngomhla ka 6 Ngwenkwezi 2023 ngupraxitus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kube lilanga elihle noma nje izulu abantade bephandle benethiwe. Bathi ukuthi uthiwa izulu kutho ukuthi konke kuvumakele ukuthi inkosi igcotshwe kube kuhle. Into engiyibonileyo ngeyokuthi amasiko bayawaqakathekisa.
Inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bezigcwele emgwaqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa. UKing Charles III lomkakhe uNdlovukazi uQueen Camilla esikoleni sobukhosi eBuckingham Palace.
Besinesifiso sokuthi ngabe ukhetho lolu luba lukhetho olungeladlame ngoba siyahlala singabethukileyo, sihlale singabagijimileyo, omama yikho sebesehluleka abaningi kungena ezikhundleni.
Izakhamizi zemaphandleni emhlubulweni weMathebeleland South ziveza imibono ehlukileyo ngekhetho oluzaqhutshwa lonyaka lokudinga amalunga edale lephalamende, inkokheli yamakhansili lomongameli. Kuthi ke uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo werumba uAlpheus Moyo owaziwa njalo ngegapha lokuthi Donkey Mpire. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bebegcwele emgwaqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa uKing Charles III lomkakhe indlovukazi uQueen Camilla esikoleni sobukhosi eBuckingham Palace. Inkosi ibikhatshwe umdeni ogoqela indodana yakhe elizibulo uPrince William, umkakhe uPrincess Kate labazukulu. Abafowabo baka Charles uPrincess Anne lo Prince Edward labo bebekhona. Indodana yakhe encane uPrince Harry ubikwa ebengekho kubalcony eBuckingham Palace lanxa ubekhona uyise egcotshwa enkonzweni. Inkokheli yamazwe omhlaba layo ibikhona egoqela umongameli Emmerson Mnangagwa waseZimbabwe, umongameli Joe Biden waseMelika labanye. Lanxa izulu belisina abantu bebebanengi abakade bephume ukuzobona imicimbicimbi ebisenziwa zindizamtshina zebutho ele the Red Arrows lele Royal Air Force Robotic Team zindiza phezu kweBuckingham Palace, kwaba le parade yabebutho laphansi. Abakade bengabanye ababukele lokhu kusenzakala bathi bekuhle ngempela. Omunye wabo isizalwane seZimbabwe esesihlala eBrithani, unkosikazi Sehlule Gumbo Wilkinson ongusomabhizimusi esixoxelayo ecingweni echasisa akubonileyo.
Kube lilanga elihle noma nje izulu abantade bephandle benethiwe. Bathi ukuthi uthiwa izulu kutho ukuthi konke kuvumakele ukuthi inkosi igcotshwe kube kuhle. Into engiyibonileyo ngeyokuthi amasiko bayawaqakathekisa, bayawalandela ngemfanelo. Yebo ye kube lokunye like okutshintshiweyo. Okunjengokuthi kube lama-carriage ayi-2 e-modern le ebe lama-air-conditioner le lobutofotofo. But kodwa yena liyana endala i-original eyakudala-dala sibili ibikhona yiyo asuke ngayo e-church esesiya khona esigodlweni. Ngikumnandi inifuna ukufunda ngendaba yemonarchy.
Kodwa ke lowu ke uPrince Harry obuye ngelala mngakhe.
According to ama report ukuthi kulomntwana le birthday. So ubuyile nje ukuthi ezobona ubaba egcotshwa abesebuyela ku birthday yomntwana. Singers phela anthi ama family dynamics kuba le thina esikuzule ukuthi hayi umama usele lomntwana belungiselela i birthday. Masokuthiwa hhayi wena babagijima uye khona ngale but ngasengikubona ngabona ukuthi lo omunye usithandokazi kumbe intandokazi bikhona phambili sibili ku-first row bese kusiba lo indodana yolahleko ibikhona amarose amabili amathathu ngemuva ayingagqokanga izinto zesikhosini bathe sebefika laphana esigodlweni ukuthi bebuye phela inkosi izobhabhayisa abantu bebekhona sibili lo William nabantu abakhe lokunye ongabafana kumbe ngokwangabi uHeru bengekho
kodwa bona abantu beBritain kumbe abeUnited Kingdom sebemjayele yini inkosi yabo uKing Charles III
indaba yokuba lenkosi yindaba e-debatable bakhona abangafuniyo ukuthi abafuna ukuthi indaba yenkosi le iphele kube khona abayithandayo kube khona abanye nje abangelandaba ukuthi hawo inkosi yabo ikhona thina singenapi kodwa kulabanye abavele abangafuni ukuthi vele imonarchy nga ingabe ivele kuyahle kuthiwe into zakudala sesifuna ukwenza izinto zesimanje manje ezabo president labo prime minister
ukwamukeleka kuka Queen Camilla kube njani nxa sikhangela ukuthi kusese labanye abalokhe benhliziyo zibuhlungu ngendlela u Princess Diana afa ngayo
akukho lulu ukuthi ubone umakhwapheni esenguye batho njalo ayisime ngitsho njalo nango wayengumakhwapheni kodwa noma ungazi ukuthi wayengumakhwapheni kubuyela khwaphana kuma-family dynamics ukuthi iy'ndaba zasesikhosini vele zinzima abantu noma bengaze bethi heyi kakho muhle but heyi inkosi imthandile uCamilla lingakhuluma lingaze lithini namhla sesinaye indlovukazi uCamilla ngukhwini ngukhwini nxa ukhona kuzamele umkhothamele
unkosikazi sehlile Gumbo Wilkinson ngusomabhizimusi oyisizalwane sezimbabwe esesihlala kwele Bhilithane
lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
Langlelo amshweshwe
Langlela nampaba fobembula
Langlela ntwandwe
Langlela
ntwandwe
Izakamizi zemaphandleni emhlubulweni eMathebeleland South isiveza imibono ehlukileyo ngokhetho luzaqhutshwa lonyaka lokudinga amalunga edalela eParliamente inkokheli yamakhansili kanye lomongameli Inengi lithi lesabela ukubana kungaqhamuka udlame kusiya kukhetho njengalokho okuvame ukwenzakala njalo kwenzakala enyakenye kukhetho lwama-by election eziqintini zemathobo leyinsiza uAbert Ncube weStudio 7 usipha lolu daba
lanxa ukhetho lusipha uzulu ithuba lokukhetha inkokhela afisa zimbuse izakhamizi emaphandleni eziningi zithi zidlela evalweni ngoba emnyakeni edlule lolu khetho ludala udlame kanye lokungazwani esigabeni okujiya uzulu sekhombana ngeminwe ngemva kokhetho unkosikazi Matilda Dube oyisakhamuzi evokola insiza uthi baba lokwesaba lapho kuqhutshwa ukhetho
besinesifiso sokuthi ngabe ukhetho lolu luba lukhetho olungeladlame ngoba siyahlala singabethukileyo sihlale singabagijimileyo omama yikho sebesehluleka abaningi kungena ezikhundleni bayesaba khona ukuthi babe behlukunyezwa abanye omama omama bangabona ukuhlukunyezwa bayatsheshela emuva kanti-ke bekumele kube yi-50-50 omama labo bangene
umnumzana Kholeni Ngwena oyisakhamuzi ematobo uthi kakholwa ukuthi ukhetho luzayo luzaqhutshwa ngokuthula ngoba phambilini ukuhlezi ukuqhamuka udlame ngesikhathi sokhetho
iZANU-P F funa ukuhlala embusweni ukuphela njengoba uredisile 43 years ilokhu ibusa kodwa-ke along these 43 years ilokhu ihamba ihamba iluza ipower abantu bengayithandi ngenxa yezinzuzo ezimbi definitely ayisoze ivumele ukuthi kube le fairness kumbe kube le fair ground yoku ukuthi abantu ba campaign bekhululekile ende bayevota bekhululekile ngesizathu sokuthi iyakwazi ukuthi abantu bengavota bekhululekile umbuso lo izawulusa.
Lamazwi agcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo isakhamuzi semawane eGwanda.
Kuthula hayi angiboni kusenzakala ngoba nanko ke bona kathesi babhizi bayakhampeni bayabhoda dodudo wenza konke kodwa ngapha nganxanye khanye ngani into yakhona hayi ukwenza umhlangano kumbe kusemzini wakho kumbe kunga kumele ubone ukuthi akula nto enhle yenzakala kuwe yajaywa kumbe uyabanjwa nto uyabona.
Unkosikazi Juliet Ngiwane oyisiphathamandla senhlanganiso emele amalungelo abomama lamantombazana eyohodas uthi bafisa ukuthi ngabe ukhetho luzayo luqhutshwa ngokuthula.
Umthandazo wethu ukuthi ukhetho waluqhutshwe kuhle abantu bazihloniphe abantu bahloniphane abantu bathandane bahlonipha amalungelo abantu okuthi ngilo lalwa ngazikhethela i-political party ayifunayo. Siyakubona okwenzakala kubo-Sudan siyathandaza ukuthi kungafiki kuleli lizwe.
Isikhulumeli semandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change esabelweni sezansi emandebeleni umnumzana Ntando Ndlela uthi uzulu lokwesaba ukuphatheka unhlelo zebandla labo ngenxa yodlame oluhlezi lusiba khona kwezombangazwe.
Nxa uhlangana nabantu kumbe ubanxusele emhlanganweni inkulumo yabo enkulu ekhona kuyikuthi bantu wonke umuntu uworried ngokuvikeleka kwakhe ukuthi iZANU-PF ayisoke ibuye futhi isihlasele. So ukwesaba kukhona ebantwini kodwa njalo kulethemba lokuba lolu khetho luzadala inguquko. Finally abantu beZimbabwe bazanele ukuthi bakhiphe umbuso weZANU-PF bafake umbuso omutsha okhokhelwa ngu-Advocate Nelson Chamisa.
Umnumzana Malaki Nkomo oyisikhulumeli sebandla leZANU-PF ezansi emandebeleni uthi kuyize ukuthi ibandla lakhe linqoba ukhetho ngenxa yodlame.
Ibandla leZANU-PF njengoba nihlala nisitsho nje elikwazi ukuthi sinamalunga ethu angaka njalo nje bekhangela la ngepopulation ekhona sabe sikwazi vele ukusiza nqoba njalo nje umongameli welizwe uphume sobala mgcebo lo umsekelo wakhe ukuthi bathi ukuthi khona abafuni dlakela abantu balelungelo lokuthi bazikhethele ubukhokhela babufunayo akula ngeyindlela ukuthi nxa usebhokisini uzathi wena ngisuke ngethuselwa ngisebhokisini.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangele lokuthi atsho ilanga ukuzavota ngalo kungakapheli linyanga. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Sesifikile ke isikhathi lapho esingena kuhlandla lapho esilethulela khona indaba eziphathelane labesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sicubungula udaba lokuhlukuluzwa kwabesifazana lamantombazana ezindlini. Asizweni umhlonitshwa esilaye namuhla echasisa ngalolu daba.
Ngumama ekhathisha shabalala ngikhokhela inhlanganiso enguphile ngobulawayo progressive medical association ngibe futhi lenhlanganiso yabantwana ngiye lenye inhlanganiso ekhokhelwa engikhokhela eyabomama ekhangele ngamalungelo abomama okuthiwa omama besizwe ngiyakubona kakhulu njalo sokwandile sokudlulisa amalawulo. Ngiyangizwa kakhulu ukuthi umnotho welizwe ngalithi lapha eZimbabwe wehle kakhulu okulethela ukuthi kube lokuxabana phakathi kobulili lobu bobubili bengitshaka izimali bengitshaka bonke nje okungabe kuqakathekile ukuthi kugcinwe kuhle abantwana bese kuletha ukuthi laba ababili baxabane kukhulu kakhulu akwehlanga sibili sokusedlula nje yona ikhosi okuzokubanekela ukuthi amantombazana lawa ahluke
njengenhlanganiso selibatholile yini abantu ababuya kini libaphathisa ngani?
Ye bayabuya kakhulu njengenhlanganiso bezokukhuluma ngokuhlukumezana lapha ezindlini bese sibaphathisa ngokuba lifeya ukubakayela ukuthi bayebika ukuhlanganiswa ezithize ezinjengabomsasa, ezinjengabozuwaba, njalo sibathumeza kumhlanganiso eziningi kakhulu contact nakhona emthethweni ukuthi bayobika udaba lwabo emapholiseni.
Kahle kahle ubona ingani kuyini okubangela konke lokho ukuthi kube lokuhlukuluzana ezindlini?
Ngumthetho webizwe, ubukhona bwebizwe, akulamali, akulampilo, akulakudla, abantwana abayi ezikolweni. Inani labantwana abangayi ezikolweni likhulu kakhulu. Ngisho kudala ukuthi abadala bahlabane, ngoba kuza kuthi omunye aphume aye ngaphandle athi ngiyadinga lokhu. Kathi sokulethe ukuthi akusona kuthembeka. Akusona kuthembeka ngoba wonke umuntu zama ukuthi aphilise imuli. Abantwana bezikolweni, abantwana bahle. Lokho kakhulu okwelizwe lethu, lokho ukuthi akusetshenzwa. Akulamsebenzi, akulandlela yokwenza imali. Kuxabanisa abantu kakhulu. Njalo abantu balwa ngokuphela bayalimazana. Okuze kubangele lokuthi behlukane kumbe kufe omunye phakathi kwababili. Sebefilwa bebanga lokho. Ngoba shuwa umsebenzi ayikho, imali ayikho, abantwana baye ezikolweni. Yiyo imbangela enkulu kakhulu. Umnotho welizwe lakithi mubi kakhulu okokuthi akulamuntu olemali bese kubethe ukuxabana lapha ezindlini phakathi kukaba balomama.
Amantombazana-ke lawa ahlangana yini lodlakela lolo?
Ye, ahlangana kakhulu lawo amantombazana bezehlakalo lezi. Ngoba amantombazana imathile ayafuna into eziningi empilweni. Ayafuna ukuthi azivikele nesikhathi lesiya esikhathini, ayafuna ukugqoka into ezithize. Bengathi bakhuluma ngalokhu njengoba bengakabitho bengasebenzi bakuthola ukusikiluzwa nokuthethiswa kumbe nokuthatha. So yikho kunokuzanela ukuthi libe nedlame lena lelidlalela ngoba amadoda ayadelela abantu besifazane, adelela nabantwana abakhulumeza ugqoke njani, ukhuluma njani, uhamba njani. Kusho badelela nje bayeyisa omama. Ungakhangela khonapha khathesi sikuyenzeleyo kuya kuma-elections, omama kababali ukuthi liyini. Bafisha ukuba ezikhundleni ezithize, bafisha ukuthi kodwa bashayelelwa phansi, beseyiswa, besetshenziswa ngendlela eziningi ezingabaphakamisiyo omama. So udlame lolibuthena liyaphambili kubomama labantombazana.
Ngambe kwini ongaxeda lolu dlakela esendlini oluqondiswe kwabesifazane?
Ibizwe lesithi laliqondiswe kuphele i-corruption, kuphele into lokho okuvalela umnotho webizwe ukuthi ube phezulu, abantu bahlale kuhle, kube lemisebenzi. La madoda iziqondise yena, azikhangele ukuthi angezani, angahlukumeze omama, angahlukumeze abantwana.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosazana Patricia Chabalala olwela ilungelo loluntu njalo engumsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ikhonapha eWashington DC.
Bonike abadala bathi kusinwa kuthethelana. Umamhlanga usedededela uChris Gande ukuze asithulele uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Lingali chona njani zulukandaba, siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla. Sihlaziya udaba lokuphiwa amaplazi amanengi okwenziwa indodakazi kamongameli Robert Mugabe. Ubona Gambe bona abaya empini yikho yini lokhu ababekulwela?
Ungasitshela ukuthi uthini ngembiko le esizwayo ukubana indodakazi kamnumzana Robert Mugabe wayengumongameli welizwe ilamaplazi amaningi kakhulu angamachumi amabili lanye, ukubona njani wena?
Hayi, ngiyabonga kakhulu. Indodakazi ye ka former president ukuthi khona ebe lamaplazi lawa angu 21 achumi emabili lanye ngibona lokhiyana vele kwabe vele sebezithathela umhlaba wonke vele kakuvunyelwa ekwesa kuhambela empini khona kupha urhwaba akuvunyelwa vele bewathethe ngaphi wathenge ngaphi ilendi le ebingekabani xa ibiyi-state ilendi amaplazi wonke lawo kathathu ebuyele ku-state sifake ama-yunivesithi nezinye izikolo khona ngale sidivelophe ilizwe sihlalise abantu abangelandawo zokuhlala abantu basoze behlale beminyene omunye umuntu elamaplazi afika 21 kungaphandle komthetho lokuvela kakuvunyelwa asikufuni ngisho ingathi mina kangilayo yona ingadi but salimala lapha empini la umgabe waye ku-detention ephuma ku-detention wahamba waqonda straight eMozambique gala mntwana waye ku-front abanye bakhe layayelabo abanye baba ngabathengisi kodwa uyethola ukuthi khona kulo muntu olo mntwana okuthiwa khona ulamaplazi ayi-21 yena lowo mntwana lowo velena kungakacatshwanga nokuthi uzazalwa emhlabeni umbuza kuba khona emhlabeni nguye lo selamaplazi wona lawo akuvunyelwa lokho kathathwe yi-state
manje ngokubona kwakho inkokheli ayiyenzi na ubuhwaba nxa sikhangela ukubana abanye abalwela impi yenkululeko belokhu bengelamapulazi ukubona njani ukuthi inkokheli yona ibe lamapulazi amaningi kangaka
akusoze kuvumakale lokhu ukuthi khona sithi thina kuyavumakala ukuthi umuntu ebe lamapulazi anjenganalawo yibuhwaba lobana obenziwayo ekuyukuthi khona into enjengayonale iluhlazo phakathi komhlaba so kayiso maplazi kuphela uchithi ziningi izinto ezinye zingakaphumeli egcekeni okukhona kuphela ayisikho kukhawulisa kodwa-ke ukuthi khona amaplazi lawo kathathu on my side ngapha mina nxa sikhuluma sikhangelane nezinto ezikhona sibone angazani kuyinto engalunganga kodwa kathathelwe lawo maplazi
lo-ke bekungumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ebesixoxalayo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba malami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye kuhlelo lunye igama nguChris Gande lilale
lengakhohlwa-ke ukulalela ngeviki elizayo lapho asinika khona uChris Gande olunye njalo uhlelo liphuma lendaba kwezemidlalo emidlalweni yenguqu edlalwe lamhlanje iphele kanje iyada 0 Capes United 1 FC Platinum 2 Maneka Diamonds 3 Chicken Inn 2 Erentials 1 Green Fuel 0 ZPC Karibalayo 0 emidlalweni yakusasa iDynamo izadibana leTriangle kuthi iSheshem ingqikelane leHighlanders iwange yona idlala leBulawayo Chiefs emjahweni wamabhiza omkhulu wenkezo yecastle tankard ibhiza u-ideal view yilo elithethe linkezo yalonyaka ebilomvuzo wenkulungwane ezingama-25 zamadola emelika $25,000 ibhiza elibizwa ngokuthi dinyingwe lithethe umvuzo wesibili lilandelwa ngelibizwa ngokuthi down to business amabhiza wona lawa azaphinda adibane njalo emjahweni omkhulu owe-OK Grand Challenge ozaqhutshwa ngenyanga ezayo kanhlangula mhlaka 3. Uhlelo abaculi bethu namhlanje silomculi womdumo werumba u-Alpheus Moyo yena-ke owaziwa njalo ngegama lokuthi Donkey Mpiri ehamba leqembu lakhe elegegema Extra Music Band. UDonkey Mpiri udabuka eLupane kodwa okwamanje usebenzela ekwele South Africa. Nangu-ke exoxa lo ntungameli Nkomo weStudio 7 ngesingulo yakhe ethi Uperekende.
Ayiphakame madoda waso wangena Donkey Mpiri ehamba legegema Extra Music. Hey! Kampi uswazi lwami ngegaza abantu abantu bathi hey angizalanga ngabola amathumbu ngila madoda namathathu kwaukalenga utita wesilingunezi wesithathu nguye uperekendi phungaphunga ngila madoda namathathu kwaukalenga utita wesilingunezi wesithathu nguye uperekendi phungaphunga
ngithanda ukubonga ithuba elingiphelona ngizathanda ukuthi ngibulise bonke abantu labalaleli bomsakazo weStudio 7 ngisuka elupane esigabeni sasedalanda egegema ngaphansi kwababa usobhuku uDibela Khumalo sokuleminyaka ngikhona emcubeni kodwa ekuqaleni kwami ngiqale kwamanye amaqembu amaningi amaqembu engidlule kuwo angeke ngisabala ngwaqede isingi engiyenzile ngizoyenza ngihamba legegema esitamsika kuyithi zodwa.
Njengamanye amadoda yayikatazalanga ngabona ithumbu madoda awesipilo wami lokho kuperekente into kungenzela zona madoda yayizibuhlungu okungufana lokunguthathe ngikulethe endaweni yasegoli madoda ngithi lapho kuzozama impilo yeyi kanti nasithezelwe kule nkumbi kanti sengithethe ibhungabhunga ngaliletha kini khona njengoba umntwana engiwami ngangeke bakithi ngimlahle.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ongabe engafuna umculo wami oro lapho endlekisa khona njengoba ngingusomahlaya futhi iphinde ngibe ngusomahlaya comedian uyakhona ukuthi anthole kulezi inamba 0629575962 0629575962 kumbe ku Facebook engidinge ngo-Alpheus Alisto Dewa kumbe Donki Piri Matoto uzangithola. Ongabe funa umsebenzi wami engayisabi ukungifonela straight.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli.
Ngithi bantu bakithi ngicela nilihlale linjalo elikwenza kimi ngicela nilikwenze la kubanye abaculi ingakwenzi kuDonki Piri kuphela. Inhliziyo zenu zinhle bantu bakithi. Ngiyangithokozisa elikwenzayo ngoba abanye babalandeli bami maningi amafeva bawenzayo kimi. Ngibongela ubaba uZulu uJoka Zulu ngingathi nguye umdala oncedayo ezintweni eziningi.
Akuphelelanga lapho bantu bakithi endabeni yamapholisa. Umfana lo uvelela ubelibhungabhunga kudalwa kwakhe. Umfana wasuka wakhetha ukuthi ehlala yedwa ngoba ubesezibona ukuthi sekhulile. Umfana wakhamba wahlala yedwa ngoba kuhle. Umfana wayethanda ukubuya izinja, umfana waba lezinja ezinhle. Njengoyise ngahamba ngiyavakashela umfana ngithole izinja ziziningi. Ma ngithi ngiyacela inje emfaneni umfana edayi baba, yonke into yimali. Ngithi hayi mfana wokhethi ngunikeze imali, unginikeze inje yodwa. Umfana enginikeze inje, enginikeze inja mina nginikeze imali. Umfana kuthe ntambama ngamthola sedayive ethaveni, umfana edudla imali yenza. Engangasakwazi ukuthi oro inja wayesidla imali yenza leyo ndithengisele yona. Kumbe inja kwakuyimi uyise ngilombuzo madoda ukuthi umfana wayezama ukuthini ma wayethi udla imali yenza. Yeyi, angizalanga ngabola amathumbu.
Ulombuzo ke umdala uthi umntwana uthi udla imali yenja angasakwazi ke ukuthi imali ethengiswe le inja kumbe imali yalo othenge inja. Donki Mpiri ngilethemba liwukholisile umculo wakhe. isikhathi sethu asavumi bawethu kuba sikubekele phambili lokho esisonke kodwa singekehlukani othi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela inkulungwane lenkulungwane zabantu baseNgilandi bezigcwele emigwaqweni bebukele inkosi yabo igcotshwa uKing Charles III lo mkakhe indlovukazi uQueen Camilla esikoleni sobukhosi eBuckingham Palace silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje Oliver Lesayo Francis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Mura